ya liqiniso ukuthi ubugebenga sebubhahile njalo nabasela ngkhona sesilaphile kungesilungu athi ase-sophisticated njengedolobha lakithi legwanda sasingakwazi lokhu sawungela into enjalo yinto esezikhona namhlanje kodwa-ke mina ngokubona kwami ukumemethekisa ubugebengo lobu yibuyanga belizwe yokuswelakala kwemisebenzi yokungasebenzi kwabasekhtari yiyo yonke nje ukuthi lizwe lakithi belisuke labonakala kwezembusazo kwezenotho sosale labo sokuafektha abantu ubugebengo buhambelana lendlala buhambelana le-poverty buhambelana le-misgovernment so zanaje ukuthi nave umhlambi kazalekile kusebahlangeni zonke izivele siyazibona kodwa-ke ayisikho sokukhangelileyo kungalungisa indlela ekuzela ukuthi ngayo kubuze zomnotho lakhonokho ungabona sokusehle
kahle kahle udaba lwembhobho le esigcwele ndawana yonke abantu babamba inkunzi behlomile ivela ngaphi kahle kahle le mibhobho
yikho ngisithi ukuthi uzananzelela ukuthi ngavele kule ndlala labantu abaziphathe ngendlela eqondileyo uzananzelela ukuthi labona labo mhlawumbe zeleni abafundele ukusebenzisa izikhali ngenxa yendlala bayasuka ezimpandeni basuka endaweni ezijiyeneyo bagcine mina le mpopho belisebenzisa ukuvikela abantu kube yiyo esibulala abantu kati-ke kungalokisezomnotho izananzela ukuthi konke nje kuyalunga siyake sibone ukuthi amasosha abanjiwe esebenzisa ibhobho amapholisa abanjiwe esebenzisa ibhobho kodwa-ke konke lokhu kungangelwa yiwonakala komnotho
ukudubula ngenjongo yokubulala mhlawumbe okungaba kusenziwa ngamapholisa esingathi yi-shoot to kill ubona kungaphathisa yini ukuqeda lolu daba ngaphandle kokulungisa umnotho
yikho sithi lezini zimpawu ezithengisa nje ukuyehla komnotho le-shoot to kill labo mhlawumbe babe sebenovalo bezesabela kanti-ke ayisikho vele yokudala konke lokho singalungisa lokho esithi i-governance singalungisa ezomnotho konke nje kuyasiphelela atho kabonandela lokhu lalokhuya.